Siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuNtulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende ubikwa esehluleka ukubhadala iningi labantu abalambayo abasebenza phansi kohlelo lwe-Food for Work program olulenjongo yokuphathisa abahlaselwe indlala njalo oluqhutshwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe.
Uhulumende akule lokhu ebathembisa ukuthi uzavuya ukudla kwaba abakusebenzeleyo, but akulaluto olubuyayo. Ababelungisa emgwaqweni lapho sekulama-pothole khona behamba bevalavala nje, hhayi umsebenzi omncane.
Siza kuzwa eziphathelane lesimo sokudla kanye lezemfundo enkayi. Njengenjayelo, sizalethulela eziphathelane labatsha silontungameli Nkomo we-Studio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ubikwa esehluleka ukubhadala iningi labantu abalambayo abasebenza phansi kohlelo lwe-Food for Work program olulenjongo yokuphathisa abahlaselwe indlala njalo oluqhutshwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Ezinye zendawo lapho abantu abangakabhadalwa khona kusesilobela. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxele sakhamuzi salindawo umnumzana Rafael Ndabaningi, yena othi umumo wendlala mubi kakhulu kulesi sigaba.
Ya esilobela indlala ikhona sibilizula linanga kahle, abantu babhekane lobunzima okwakathesi nje bebesathi khonoko kubhele emasimini but akulalo.
Iinhlelo zikahulumende ezifana labo Food for Work azitholakali?
Ya ihlelo lolu luke lwabakhona basebesebenza abantu but sokufanele bahole, lakathesi lokhu bengaholi, so angazi lokhu besalindethi baqale bahole kubona kathi kuyaqhubeleka phambili but akulalutho.
Basebenza kabazange bahole, uthini yena uhulumende?
Uhulumende akule lokhu ebathembisa ukuthi uzavuya ukudla kwaba abakusebenzeleyo but akulalutho olubuyayo.
Kusebenzeni kwabo babe senzani kahle kahle?
Babelungisa emgwaqweni lapho sekulama-pothole khona behamba bevalavala nje, hhayi umsebenzi omncane.
Iinhlanganiso ezifana labo World Vision labo WFP alikaziboni?
Hhayi azikafiki lapha, ade selufikile nje ilolo nalolo lodo le-Food for Work but lalo alucace lapho luya khona.
Ungathi bakhona sibila sebelala ngendlala lapho uMangoya selala khona eziko?
Hhayi okwakathesi ngathi abantu abaningi akude kungani kuphose kwaba ngcono yinyawuthi engani sababambabamba abanye, but vele ekupheleni kwabo-July sokusiyala i-think vele abantu abaningi uMangoya beselalezi.
Lisesilobela ngaphi kwakhona khonapho?
Lisesilobela ku-Ward 20 eMbombela.
Umnumzana Rafael Ndabaningi yisakhamuzi sesilobela eNkabazwe. Lokhu kwenzakala izakhamizi eziningi kuzigaba zonke zelizwe ikakhulu emaphandleni zingenelisi ukuthola ukudla okweneleyo namanzi ngenxa yesimo somnotho welizwe kanye lokungani kuhle kwezulu. Abahlala emadolobheni abaziphilisa ngokuthenga lokuthengisa impahla ezijiyeneyo kwele South Africa belokhu bethukuthele ngokuvinjelwa ukungena lezinye zalezi mpahla emngceleni we-Beitbridge Border Post nguhulumende njalo batshengisela kulowo mngcele. Inkokheli yebandla le-MDC elikhokelwa umnumzana Morgan Tsvangirai eNkayi North iyalandula ukuthi isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF uNkosikazi Sithembiso Nyoni uselethe inguquko emangalisayo esigabeni seNkayi North selokhu wakhethwa ukusimela edale lephalamende ngomnyaka ka-2008. Njengokutsho kwakhe, uNkosikazi Nyoni usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi ulethe inguquko kwezemfundo ngokwakha izikolo, ukulethela abantu inhlelo zamanzi kanye lokwabela wonke umuntu ukudla engakhethi abebandla le-ZANU-PF kuphela. Asizweni amazwi akhe.
Imdengelele kuwodi 26 sifake ilokuzeni secondary school emdengelele. Sifake secondary school esikhoboko. Sifake secondary school kuwodi 2 ebingekho kuwodi 2 emaphasapha. Sifaka isecondary school ezingu 2 kuwodi 8 engwaladi lenyamazana. Sifake secondary school kuwodi 1 esembeule. Khona le ekubhoda le silobele khathe sikhuluma so senginegotiate la manye ama-church ifuna ukufaka i-boarding school kuward 10 ama-secondary schools wonke wona lawo ayengekho kutho ukuthi abantwana besithi bangafika ku-grade 7 sebehlala phansi kumbe bahambe imimango efika 10 kilometers khathesi sengilwisa ukuthi ama-secondary schools la abe la magete ukwenzela ukuthi abantwana khathesi-ke babe le-computer ngoba lapho ungumkhokheli ungayinvesti generation ebuyayo uyabungela kusasa yesizwe sesisakha lapha legweli tshena i-training center lena trainer amajaha ukuthi benze i-building abangamankazana bathungi laba abangamajaha abaningi bakhona sebethe bephume khona phana bathola imisebenzi eyokuthi babe ngobhilida abanye ngikhuluma so although I'm not encouraging it base Botswana bakhathiwe bangobhilida khona ngayo lathi ngapha enkayi asashoti obhilida abazabe besakhela abadala izindlu and abantwana abathungayo siyabakhuthaza futhi ukuthi bese bethungela izikolo ama-uniform khonokuyana kwenza ukuthi bese bezidalela imisebenzi but lokho kulama problems athize but hayi kuyabanjiswana ngibona ngani indlala sizayibamba akungabi lo muntu ocubayo inkomo zethu zisesenhle kwagadeni
ye njalo akukhethwana ngezombusaso
ngibize ama-church wonke and ngathi ema-churchini ngoba i-church kulapho ohamba khona umuntu wonke ngathi emabandleni bisanini amabizo abantu benu abalambayo and babisa amabizo abantu labo sobhuku bonke bebekhona ngathi kubo sobhuku libuye lama-church enu kumawodi enu sesifome i-development trust liyana iya ithi ama-councillors wonke baphakathi ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu i-development bayayenza bebambene
lo ngunkosikazi Sithembiso Nyoni umeli wenkayi North edalele ephalamende njalo ekubandlalezana u-PF kodwa ukhansila ka-Ward 12 esikhobokhobo enkayi ukhansila Mhlonipheki Ncube uthi intuthuko le kayifani le ndlela unkosikazi Nyoni ayibeka ngayo ngoba abanye abatholi lutho kuyo
hayi izikole zange zebelezena lezama-secondary schools kodwa athethe akabi ngama-satellite schools sethe ngama-satellite schools akukathiwa
ye kodwa abantwana sebefunda yini
ye kulabantwana sebefunda khonapho then izakhamizi zezibhizi kathesi zizama ukwakha
ye kodwa wancedisa phela umhlonitshwa unkosikazi Sithembiso Nyoni ukuthi kube khona lokho ngoba yine engafika ukuthi kwakungekho
ha ukuthi ngabe kukuye kube ngabe kungani asineke sitho kodwa thina ibhilishethu ukuthi njengoba izikontakti zifundeni siyabe sokuthi icommitti ikhulume nama-councillors yena bethu senza ama-motion ukuthi zibe khona izikole because zona izakhamizi yizo ezakhelayo izikole zonalezo
uthi kule ndawo i-Gwelutshena Training Center lapho abantwana abafunda khona ukwakha lokuthunga njalo bezuza umsebenzi beqeda lapho
ya luhlelo oluhle but ekuncedeni abantu bonke kathesi hhayi akukabi khona kukhanya ngani kuyakuzani kwi-partizan nje kwinto kwakhona
likutsho ngani lilobo ufakazi bani
ngoba thina mina yami njengokansila angaze ngitshele ukuthi ngabantu ku-community yami ukuthi behambe khonaphana kodwa siyeza ukuthi kunabantu abafunda khonaphana ukuthi bazevela ngaphi kumbe ibrindi constituency kumbe bazevela ngaphandle singalalwazi nje olethize kodwa khona sizesakula abantu abafundayo singalapho
silokhu sikwezemfundo unkosikazi Nyoni wakhuluma ngokuthi kule sikolo kulaba balisi abavela emaswingo bonke sokulobubelo yini khona ngapho ezikolo ngababalisi abangakhuluma isiNdebele
hayi bubele wafika bubona babekhona engingayisikhethi esikolo babefika ama-4 kumbe 5-4 kumbe 5 babekhona yeke befika lise ngoba labali sebekhuluma isiNdebele kodwa yeza ukuthi umuntu lo ilimi lelo alikhulumayo isilo lakhe sikulayo antoazisisa kuhle kuhle
uthi yena unkosikazi Nyoni kule committee elama-councillors labezinkonzo yibo abanika abantu ukudla ngakho akukhethwa ungabe ukhona yini kule committee
hayi mina ngikhona kule committee yami wathi lapho ngikhona hayi angayibona azayenza kanti ukuthi akuyabelwa abantu kodwa nje noma nje kungakafili kuyami lekhuzeni iwadi ngenxa yokuthi thina ngapha sileluhlelo lwekuthiwa ama-cash transfers kodwa okwenzakalayo ababeli ukuthi laphana ngabe-social workers yabona besabeli ukuthi
umuntu siyasibezwe bekhonana ukuthi kwabiwa ngokuthi umuntu usekela liphi ibandla
hayi kathesi ngami kungcono ngapha enkayi ngani kungaba khona hayi kabe kufihlakile kodwa akwabi into esemgcele
kuyini okulihlupha kakhulu
okuhluphayo kathesi sikhuluma senze nje indlala yikho abantu ukudla yikho kubahluphayo kathesi then la manzi nje njengoba inkayi kule ndawo ewomileyo amanzi abahlupha abantu yazobathakazisa nje ngiyabonga ngani ngoba ngizela ku-UNICEF ukuhlela ukuthi ayiwashi.
Lo ngu-Councilor Mhlonipheki Ncube wesikhobokhobo enkayi sixoxelaye ekhonale enkayi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 mm wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ixoxa lomhlabeleli osacathulayo uDumisani Mthombeni yena osethule idlalate lakhe lesibili elilesihloko esithi bajabule. Umthombeni ngumfana osakhulayo mpela oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu njalo udabuka eCholocho. Uqale ukuhlabela ngo-2014 wethula idlalate lakhe lakuqala nyakenye walethesa isihloko esithi Tanyazisa Dukuduku sephindile njalo ngoba jabule. Leli dlalate lilengoma ezilichumi lantathu ezibalisa ethi Umona Kufa Udlame Imali Wamuhle Lale ethi Dumisani. Mfokamthombeni, kungani ukhethe ukuhamba ngonyawo lukamasikandi?
Into engenza ngikhethe ezikamasikandi ukuthi umasikandi bengivele ngimthanda kwamina ekuqaleni. Irumba angizange ngiyithande, uyiwona umculo ogcweleyo kwelakithi, kodwa umasikandi lokuyiwona umculo ebengiwuthanda kakhulu njalo ngiwuzwisisa.
Yibaphi abaculi bakamasikandi abakwenza ube le ntshukuntshu yokuqhubeka lawe uhlabela lo mculo?
Abaculi umculo wokuqala ebengimthanda kakhulu uMtshengiseni Gcwensa Indidana, omunye umculo ebengimthanda kakhulu uCholocho King, ngomunye ngikhulume na umculo wale ekhaya bese kuthi nozinja ziyamluma umculo ohlala ngizukani la ngayini kahle kahle ufana nobhuti ke ngoba umuntu esihlala nje esikhulele endaweni cishe eseduze duze
kulale njalo ethi awuyitshaye izule njengomfana wecholocho uDumisani Mthombeni ulengoma njalo ehaya iqembu lenguqu elecholocho FC.
Kolezezwane lapho kusuka ngincoma ukuthi abafana baningi nalabo sebephumelele bafika ku-PSL okuyiyona i-team yasemakhaya esike yafinyelela kulelo zinga.
Hayi, siyabonga Mthombeni, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Zulukandaba, asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga Ntungamili ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Ukhulumende ubikwa esehluleka ukubhadala iningi labantu abalambayo abasebenza phansi kohlelo lwe-Food for Work program olulenjongo yokuphathisa abahlaselwe indlala njalo oluqhutshwa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Sizwe eziphathelane lenguquko esigabeni senkayi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.